Amakhansila amatsha la athi okumqoka kibo yikulungisisa udubo lwamanzi kuleli dolobho othelile minyaka loqala. Umnumzana Darlington Spanda, ongukhansila kaward 9 eGwanda, owebandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye walabo abagcotshwe lamhlanje.
Yebo sigcotshiwe, but still lokhu si-under protest. Impumela yalo lokhu sayi-disputa. Ngenxa yokuthi sikhethwe ngabantu, abantu basinikele umlando, lathi sibone kungumlando wethu njalo ukuthi sibuye sizogcotshwa. Indaba amanzi siwathenga njengomanisipala ezinwa, sizafuna ukuthi sikuzwisise ukuthi amanzi siwathenga njani.
Umnumzana Thembani Mathuthu, ongukhansila kaward 7 okubandla lezano PF, uthi bazinikele ukusebenzela intuthuko yaleli dolobho.
Kusukela namhlanje akusela okukhuluma ngohlangothi olokuthi maybe mina ngimele izano PF lwana umele i-CCC. First port of call yami engikhandle ukuqala ukuthi ngiunite iward, babe kwathi from today onwards sesinyandayinye sesisebenza ndawonye kule migwaqo engahambeyo kube lezi ndawo ezilamasiwe jahlale geleza sikhangelele ukuthi into ezifana lodubo lwamanzi lwesikhathi siluqede.
Umnumzana Wellington Nare ukhansila kwa 4 uthi lokuthi elidala lejawunda lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko.
Iward engimeleyo iward endala kakhulu ekuthi ndilomlandi ukuthi ona ngibuyele ngisebenzele i-council le-community engiyo ukuze sithuthukise iGwanda, ngoba yiyo iward elomlandi omkhulu kakhulu elezinto i-infrastructure eningi esalele emuva in terms of development. Angiboni ukuthi ona at this age of time kuyinto enjani esingayicelebrate ukuthi ona abantu basebenzisa isambu esisodwa. Mina ngisebenza le-council, I work hard ukuthi ngibone ukuthi into ezinjalo siyazilungisisa.
Unkosikazi Fortunate Gundu okhethwe phansi kwe-women's quota kubandla lezano PF uthi kuyabajabulisa ukuthi njengabesifazana labo baphiwe izikhundla kwezombusazwe.
Abomama labo sebelama-opportunities wokuthi sithuthuke, firstly on the political background and also singena in the corporate world, in the government institutions as well. Thina wethu umsebenzi ukuthi sibone ukuthi at grassroots kuma-ward wethu are we developing, and abomama are they incorporated in those developments? If there is a project, abomama bangena njani?
Ocubungule zombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi kakholwa ukuthi kukhona ukutsha okuzayenziwa yilabo abakhethiweyo ekhansilini.
Izinto lezi sezipoliticize. Xa ungukhansila uvela ku-opposition, uveleka ulitholi lelo thuba lokuthi ngifuna ukulungisela abantu bami, so kuyamele ukuthi ukuze ubalungisele ube ucuphe esikhwameni sakho okungayisikho. Baningi abakhampeyina ngokucuphe ezikhwameni zabo, baningi abathola izihlalo cuphe ezikhwameni zabo, kodwa kakumelanga kube njalo. Ngabantu okumele bamele abantu ngokukhulumisana lezi yingatsha ze-local government ukuze kube le ngqubekela phambili, kube le ntuthuko.
Amanye amakhansila agcotshwe kumasipala weGwanda lamhlanje agoqela omnumzana Thulani Moyo, Noleji Ndlovu, Edgar Ncube, Dingilizwe Ndlovu, Siyanda Siziba, lamakhosikazi Sithabiso Mpofu noMsasibanda kanye loThanatiya Moyo. Amakhansila la azahlangana njalo ukuze akhethe umoya weGwanda lomsekeli wakhe ngemva kokuthola imfundiso mayelana ngomsebenzi wabo. Namhlanje amakhansila asebulilima, Mangwe Masingo, lakwezinye indawo lawo afungisiwe ukuqala umsebenzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.